okwamanje slay enough manpower. Okungani kuyasilela zimota zethu, kungayisikho ukuthi asilazo imota, silazo one yenza i-accident yaphuma emgwaqweni, enye ileproblem ye-engine, yikho kwenza nje i-station sasenkulumane sisivala.
Ndingathi ngenani lemota zonezo eselilazo elisele lazo zingenelisa yini ukuthi zicitshe imililo nxa iqhamuka kobulawayo?
Sile mota ezenelayo ukwathatha esinqamlilo ongaqhamuka, kodwa imota zethu nxa zingaba khona ngale mlileni sezile pumping capacity encane, lesikhathi esincane sokumelana lokuthi zibe zipompa ngoba sezimata sezindala. Kodwa silisebenzisa kakhulu lokho okuthiwa ngama-beaters ukuthi sicitshe umlilo, njalo silalokho okuthwala esikubhabhulayo esikubiza sithi ngama-knapsack tank, okuyikho esikusebenzisa ukuthi sehlise ilanga lo mlilo base bebhula siwucitha ngalezo ndlela. Hayi, ubulawayo ungathi ucovered.
Kulabanye abathakazelela ukuzitshisela indawo zabo kumbe befuna ukuthi babe lamadlelo angcono lokunye okunjalo, bese kusenza ukuthi kube le mlilo exhwalayo. Kulento elizenzayo yini ukuthi lincedise bona ababafuna ukuzitshisela?
Okunye esikwenzayo yikuthi lama-teams ako-ground amelele esikuthi i-control depending, where we advertise ukuthi abafisa ukuthi sibenzele i-control depending, si-reduce i-vegetation around their property. Okusefu siyakwenza lokho at a minimum cost, but kukhona njalo esikwenza ku-area ye-council singa-charge umuntu, senzela ukuvikela ama-properties.
Lenzani ukuthi litshela abantu ukuthi baqaphele ngengozi yokuqalisa imililo?
Siya-advertise ukuba khona kwethu ukuthi senza ama-control depending. Siyabhoda njalo emalokitshini, kakhulu u-RB4 ohlanganiselo Burnside, Matshamhlophe, ama-area la akhangelene leganga. Siyabhoda ngemota zethu, sisebenzisa i-hailer, sibuthanisa abantu kumbe sidistributa ama-flyers sibatshele ukuthi benzeni ukuthi banqabele imililo. Kakhulu siyakhuthaza ama-firegard, siyakhuthaza ukuthi bathenge ama-beater, siyakhuthaza ukuthi babe le-hose ebhotshobhotshoziweyo ukwenza ukuthi olebhoholo kumbe ola amanzi ele pampu somehow angakhonekta i-hose leyana ispraye nje njengalokho elalikubona kusenziwa ema-ground nxa umlilo usiza. Kulakho ukuthi ku-reduce intensity kumbe kulakho ukuthi uvikele i-property, yikho esikwenzayo. Ngikhuluma nje nge-Saturday besipota, yinto esivele silayo kuplani yethu.